Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlupho lwamanzi selusithwalisa amagabha avuzayo, vele i-timetable sisayazi ukuthi amanzi angikhona abuya nini. Esesikwenzayo ukuthi sishone silayinile ezikotsho ngaphela ilanga litshisa. Lokhu kuyasikhathaza sibi ngoba imisebenzi eminingi asayenzi sesitshona sidinga amanzi ngoba amanzi iwasebenza kakhulu ezindlini zethu.
Izakhamizi zakobulawayo ezivele ezibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu kwegciwane le-coronavirus zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ikutshona abantu belayinele amanzi ezikotshweni.
Yes, as we Hillary Clinton wazama ukuthi engene laphana ebe ngupresidenti ngenelisanga, kodwa sekwenzakele ukuthi for the first time Kamala Harris nguye osezaba ngu-vice president ka-Joe Biden. Ukhanyeleleke ukuthi omama sebezathola ezinye izikhundla eziningi.
Abaduzane lomongameli Donald Trump welemelika babikwa bemkhuthaza ukuthi emukele ukuthi unqotshiwe kukhetho, kodwa yena lokhu esemba phansi esithi uya emthethwandaba ngoba uqilibezelwe. Iqembu labesifazane elimele ilizwe emdlalweni wenguqu elama Mighty Warriors seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka owekhosafa ngemva kokunqotshwa ngeleBotswana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Phakathi kwabahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus ekutshoneni kosuku lwayizolo abangamakhulu phose ayisithupha 582. Kulaba funyenwe belegciwane leli abangamachumi amathathu lantathu 33. Abo gatsha lwezempilakahle babike ngemfa yabantu ababili, oyedwa engowakobulawayo, owesibili engowesigabeni seManicaland, okukhuphule inani lasebebulewe i-COVID-19 laya kwabangamakhulu amabili lamachumi amahlanu lantathu 253. Sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwembili 8531 asebetholakale belegcikwane leli lokhe laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwembili 8005. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million, labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lanhlanu 45,282. Abekolishi le-Johns Hopkins University elangapha kwele Melika bona babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula amahlanu 50.5 million ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Izakhamizi zakobulawayo ezivele zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane we-COVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ikutshona kwabantu belayinele amanzi ezikotshweni lasezimoteni ze-council ezibalethela lawo manzi. Bathi batshona besondelelene duze laduzane okulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi idolobho leli lingelinye elikhokhelayo ekubeni lenani eliphezulu lasebebanjwe leli gciwane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
idamu le-Criterion Buffer Dam selitshile osekuqhelise udubo lwamanzi kobulawayo. Ikhansili yaleli dolobho isithi iphakathi kokulungiselela ukuvula okusemthethweni ukusebenza kwemitshina yempompi encima dam le-Fern Hill. Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nkosini Sisa Ndlovu uchaza udubo ababhekane lalo lwamanzi.
Uhlupho lwamanzi selusithwalisa amagabha avuzayo, vele i-timetable sisayazi ukuthi amanzi angkhona abuya nini. Esesikwenzayo ukuthi sishone silayinele ezikotsho ngaphela ilanga litshisa. Lokhu kuyasikhathaza sibi ngoba imisebenzi eminingi asayenzi sesitshona sidinga amanzi ngoba amanzi iwasebenza kakhulu ezindini zethu. Ukuthi ngabe kukhona ezinye indlela esingancediswa ngazo ukuthi lalapho kungela zikotsho khona eziningi singami isikhathi eside sisezikotsho lathi sithole amanzi. Kungaze kubuya amabhawuza kumbe kabili ngeviki kulungile lakho ngoba kuyabe kusincedisa ukuthi singathwali nzima ukuthi sibe sidinga amanzi. Ngapha sibona le COVID lokhu imemethe. Ukuthola amanzi okunatha lawani lokugeza ngoba singananzelela futhi wona la amanzi esikotsho asithwalisa nzima eziswini. Abanye izisu zabo zilula bacine begula ngemva kokunatha la amanzi.
Umanjinela wedolobho lakobulawayo umnumzana Simela Dube uchaza isimo sedamu lemzingwane ethi idolobho selama ukumpompa amanzi asuka kilo.
Labade sikhona emzingwane besitshengisa nje ukuthi idamu kalisela amanzi kodwa amanzi okugcina inhlanzi wonke khona. Njengoba libonile ama-levels okuthatha amanzi wonke asephezu kwamanzi. Nxa sithi idamu selicitshile siyabe singavalanga lutho. Amanzi abe sengaphansi kwelevu lapho esinga-extracta khona.
Umanjinela Dube uqhubekele phambili echaza ukuba injini ezintsha abazifakileyo ziyavulwa kumaviki amabili.
Yes, lama pumps amatsha lapha desi-replacer khona. Ama KSP pumps ayefakwe as far back as 1973 because they were now too old zehlale sifa. So kwatholakala imali yokuthi siwalungise. Ama contracts akhona aqalisa ngomnyaka ophelileyo 2017 kuzofika bekumele siqede ngo-March kodwa ngendaba ye-COVID ama projects akhona asegcine sedluliselwa phambili. Sikhangela ukuthi khona kuphela ngayona le nyanga ka-November kumele amapampulane siqalise ukusebenza. Nxa kuyukuthi sitholile izulu amadamu ethu agcwala kuza sincedisa ukuthi ubulawayo athole amanzi consistently. 7.4 million besikhangele wona ama-pumps. E-Criterion lapha lakho besilungisa futhi imitshina ekhangelane lokuthitha amanzi. Singakhangela besilungise njalo futhi within the same project indawo okulamasuwa akade ehlale edubekile kubo uNkulumane Nketa Sizinda kulama-project ayenziweyo ukuthi khona kuminimize amasuwa best.
Idamu le-Criterion dalo selitshile amanzi osekuthe wangezelela udubo lwamanzi. Umanjinela Dube uyakuchaza lokho.
Idamu leli ligcina amanzi akwabulawayo lile capacity almost 10 days ukuthi lanxa ngaze ukucitsha amagesi for 10 days siyakhona ukuthi sibe sinika abantu amanzi. But ngalezi nsuku lingananzelela amanzi amagesi angacitsha kumbe iipompi zethu zingafa. So kumele sifake i-advert enewspaperni ukuthi sizehluleka ukunika amanzi. Kodwa leli damu nxa selisebenza amadamu ethu egcwele liyasinika i-SD buffer ye-almost 10 days ukungela amanzi. Ayilami ngiyaqala ukukubona. Njengoba sitsho nje into ze-climate change esihlala sikhuluma ngazo zikhanye nganokhe siya phambili.
Emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi kunyanga ezimbili ezedluleyo umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa ube lomhlangano lamakhansila akobulawayo baphuma le ndlela yokwenza ukuba ikhansili itholise izakhamizi amanzi. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iziphathamandla zikahulumende welemelika ezivalisa umkamongameli uMelania Trump zikhuthaza umongameli Trump ukuthi avume ukuthi usenqotshiwe kukhetho. Kodwa yena ubikwa esemba phansi esithi vele kayindawo. Kodwa uMelania Trump uphinde waloba enkundleni yeTwitter izolo esithi kumele impumela yalolu khetho ibalwe kakutsha. UTrump ubikwa eqoqa imihlangano yamarali ahlose ukukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bamsekele ekuphikisaneni lempumela yokhetho. Abanye abamkhuthaza ukuthi engavumi impumela yalolu khetho ngumkhokheli wedalele Senate umnumzana Mitch McConnell. Inkulungwane zabasekeli bakaTrump bezitshengisela kuzabelo ezijiyeneyo elizweni leMelika besithi ukhetho aluqutshwanga ngemfanelo. Sikhuluma nje amagqwetha kaTrump asethulele umthethwandaba izikhalazo zakhe ngokhetho lolu ezibalisa ukuthi kwasetshenziswa amabizo abantu ababhubhayo lokuthi iziphathamandla zokhetho lwakhe zazivinjwa ukuhlola ukubalwa kwamavoti lezinye izikhalazo eziningi-ningi. Kodwa ingcweti kwezokhetho zithi akula bufakazi balokhu. Amavoti elokhu esabalwa kwezinye izigaba kodwa impumela ekhona ikhomba ukuba engaze abalwe aphele umnumzana Joe Biden uyabe ekhokhela. Omunye wabatshayele ihlombe umnumzana Biden izolo ngowake waba ngumongameli weleMelika umnumzana George W. Bush. Ibandla le-MDC Alliance lalo latshayela ihlombe umnumzana Biden. Ibandla leli lithi okwenzakalayo kweleMelika kwezokhetho kuyancomeka. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi ziningi izifundo ezingathathwa ngeleZimbabwe.
Okokuqala sibona ukuthi wonke umuntu kazange eforswe ukuthi kayevota uzenzela intando yakhe. Sibone njalo lama media houses esingathi ngama newspaper lama radio wonke jikelele abantu edebehumutshela abakufunayo. Sibone futhi ukuthi wonke umuntu almost umncinyani lomdala abalelungelo lokuvota bahambe bayavota ngobuningi babo. Akula lokhyana kokukhalala esithi ngesiphiwa yi-apathy. Abantu abaningi bavothile ngenxa yokuthi ama-Americans noma i-first world ifuna ukuzibusa kakhulu baqakathekisa ukukhetha okusemthethweni esithi free and fair election. Ngakho-ke sifanele ukuthi lathi sifunde okuhle. Sifundile njalo ede kulempikisano okuthiwa ngama-debates labo abafuna ukuba ngama-president ede besiya phambi kwabantu behumutshele besitsho ukuthi bangawina baza kwenzelani abantu. Konke lokhu yisifundo ukuthi ngitsho langapha ezansi ye-Afrika leZimbabwe kungaba njani ukuthi bonke laba abafuna ukuba ngama-presidents labo bazichaye ebantwini bathembisa abantu abantu babahluzi.
Kuyini njalo okunye elikufundileyo?
Sifundile njalo okuhle ukuthi uma ama-elections angakaphumi abantu abaningi bayabe bebuza okuthiwa ngama-exit voters khonaphana bahle bebone kuhle ukuthi kambe uxawuxa kule nduku kuyawela ngaphi. Into eqakathekileyo mahlaba ezulu ukuthi oyabe sedliwe kuma-election kuba kuhle ukuthi ephangise ukuvuma esithi ukuvuma ukudliwa ukwenzela ukuthi abazabusa nabadliweyo basebenze ndawonye.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje, baningi abamelele ukuthi babone okuzakwenzakala kweleMelika kulandela ukhetho oluveza ukuba umnumzana Joe Biden nguye okhangelelwe ukungena esikhundleni sikamongameli kuqala umnyaka ngozibandlela ozayo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden omelele ukugcotshwa ukuba ngumongameli wakweleMelika uthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu badonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe ilizwe. UBiden uthi uyabazi ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho njengalokhu okwehlele uTrump labalandeli bakhe.
For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric.
Kumele sinikane ithuba lokubusa ngoba ngiyakwazi lami ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho. Ngakho-ke ngokubona kwami sekumele sithuthukise ilizwe leMelika.
They are not our enemies. They are Americans.
Uthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bathuthukise ilizwe leMelika njalo balwisane lomkhuhlane we-COVID-19 omemetheka okwethusayo.
This is the time to heal in America.
Abantu basinike umlando ukuthi sisebenze kadala lokwenzathi silungise ilizwe. Bafuna ukubona ukuthi umuntu wonke ulamathuba njalo lokuthi silandele lokho kuthiwa yi-science. Sibe sesikhangela futhi lange-COVID-19 ukuthi siyayinqoba. Sizalwisana layo okumangalisayo.
And the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus. The battle to build prosperity. The battle to secure your family's health care. The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris uthi uBiden waba lesipindi sokuthi akhethe umuntu wesifazana ukube ancintise laye kukhetho lukamongameli.
He had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country.
UJoe Biden waba lesibindi sokuthi angikhethe ukuze engingene khonapha. Kodwa angisiyo ukugcina ukuthi ngikwenze lokho.
Sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender.
Olandela ezombangazwe elapha kweMelika, umnumzana Phithizela Ngcobo uthi uyakuthakazelela okwenziwe nguBiden.
Ukunqoba kukaJoe Biden loKamala Harris kube yinto ekhanya ithakazelelwe ngabaningi lapha eMelika, ikakhulu labo abahlala emadolobheni. EMelika abantu abaningi abahlala emadolobheni bande ukusekela ibandla lamademocrats, ikanti labo abahlala emakhaya bande ukusekela ama-Republicans. Ngakho zathola ukuthi emadolobheni abantu bayathokoza sebegcwele phandle ezitaladeni bayajayiva lokunye okufanayo. Ikanti laba abasekela umongameli uTrump abaningi bakhona sebephandle bayatshengisela ikakhulu ezigodlweni zama-states lapha kufana ledolobho le-Lansing eMichigan, e-Atlanta, eGeorgia le ndaweni ezifanayo njalo njalo bathi uhlelo luhambanga kakuhle.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu laye ohlala kweMelika uthi kuyajabulisa okwenzakale kweMelika.
UKamala Harris uyisibonelo esikhulu ozakusipha ukuthi lathi si abantwana abakhulayo bakhangelela ukuthi bangaphumelela bafunde kuye. Kodwa okunye okuqakathekile kakhulu engikubonayo ukuthi lokhu kube yisifundo sibili kubani, kupresident okhona ukuthi uphumile esikhundleni. Njengomuntu obeziphakamise kakhulu, mbona ngani kumfundisile uzehlisa kanye labantu bakhe ngoba bebelegunye elikhulu engani i-America ngeyabo isesikhwameni sabo. Nxa kungabalethanga phansi lokuthi babe lesifundo sokuhlonipha abantu kumbe ukuhlonipha umhlaba, angazi ukuthi okungabaletha phansi yikuphi.
Okwamanje uBiden ulamavoti abizwa ngokuthi ngama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 279, kuthi-ke uTrump uthole edlula kancane amakhulu amabili 214. Kukhangelwe ukuthi kuzabalwa kutsha amavoti eGeorgia njalo akucaci okwenzakala eNevada loba nje uBiden ekhokhela.
Live Talk lamhlanje sizaqhubeka sikhangela ingcaba ngqoza esiqhamuke ngempumela yokhetho lweMelika. Esikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani elungisa imithi yakweMelika iPfizer Ibike kubana umsebenzi wokulungisa umuthi wokuvimba ukuthelelwana umkhuhlane we-coronavirus sekuzinga laphezulu. Le nkampani ithi njalo iqoqa ukuba icele imvumo yokuqalisa ukusebenzisa lumuthi kuhlangothi olwe-US Food and Drug Administration kwisikhatshana esifitshane esilandelayo. Kulabe Nigeria ababikwa begqikeze izakhiwo ezigcinelwa uncedo oluvele kwamanye amazwe lokumelana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni lonke, besithi sokuphuzile ukwabelwa abaswelayo kanye labalambayo. Umkhokheli webandla le-National League for Democracy, LND, lakule Myanmar, u-Aung San Suu Kyi, ukhangelele ukunqoba kukhetho oluqhutshwe kulelo zwe ngesonto. Uhulumende wakhe ubikwa lokhu esajabulelwa ngabantu okungenza akhethwe ukubusa okwehlandla lesibili, kodwa ukhanya engajabulelwanga ngamanye amazwe omhlaba emethesa umlando wokuhlukumeza lokubulala abantu bohlobo lwamaRohingya Muslims.
Ngesikhathi umumo wezempila kahle elizweni uqhubeka usonakala, uZulu ukhuthazwa ukungalibali ukuzivikela kweminye imikhuhlane engathelelwa nayo efana le-BP le-stroke yona ewomisa imthambo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Ingcwethi zezempila kahle zithi umkhuhlane wokutshaya istroke ubangelwa yikuvaleka kwemithambo ehambisa igazi ebuchopheni bomuntu, kube sokusilela umoya we-oxygen ekhanda okuyinto ebulala ama-cells. Udokotela Nomini Matara uthi kuqakathekile ukuba abantu balondoloze impila kahle yabo ukuze bengagcini behlaselwa isifo se-stroke.
Okwakuqala abantu kabahlolwe i-blood pressure yabo zikhathi zonke, behlolwa njalo i-diabetes nxa belayo, bahle belandele ukusebenzisa imithi yakhona.
Uphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU luveza sobala ukuba izisebenzi ezinenge elizweni zithwele nzima ekunakekeleni imuli zabo phakathi kwesimo somnotho oselizweni ongamanga kuhle, ngokutsho kukamabhalane jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Silabantu abaningi abakuhambayo nje bezincedisa bezisebenza bona beyizigulane. Indaba ngesilungu abayibiza bethi indaba ye-stress, ngokuthi umuntu ule stress sokuthi intambama izabalani ikuseni izabalani, ngizachona ngidlene, abantu abami ngizabanikani, abantu abami ngizababhadalela njani esikolo.
Umatara uthi njengabezempila kahle bayakubona yebo ubunzima bempilo labo bungabangela istroke, kodwa kuqhakathekile ukuthi phakathi kwalobo bunzima abantu benakekele imizimba yabo.
Noma i-stress ilakho ukwenza ukuba i-blood pressure iqonge umuntu athole i-stroke, lokhu kungaphansi kakhulu, ayisiyo imbangela enkulu ye-stroke.
Odokotela bayavumelana ukuba ukuvikela yiyo into eqakathekile okwamagama ukwedlula ukwelatshwa kubhekanwe lomkhuhlane we-stroke. Njalo umuntu ongazithola ehlukumezekile kumele ehlolwe i-high blood pressure yakhe engameleli ukuze ayedinga usizo lokwelatshwa esetshaye yiyo i-stroke, ngoba kungumkhuhlane olendleko enkulu okwesabekayo elizweni elilomumo wezempilakahle ongamuhle okwamanje. Unkosikazi Shelter Mudzinganyama wenhlanganiso ephathisa kulabo abagula izifo ezijeneyo ezifana le-stroke e-Nesbank uthi ngaphandle kwezibhedlela bona babona kuqakathekile indlela njalo yokunakekela abagulayo besezindlini zabo okuthiwa yi-home-based care.
Kulesi sikhathi lapho abantu bebakhona abagulayo okungenzi ukuba izihlobo zabo zibanakekele bese ezindlini ikakhulu abantu abale stroke ngoba bedinga ukunakekelwa ngabantu abafundela lomsebenzi.
Abenhlanganiso Stroke Organization Zimbabwe bathi umuntu ehedwa kwaba yisithupha ohlaselwa yisifo se-stroke empilweni yakhe. Bathi njalo lesi ngesinye sezifo esigokhelayo emhlabeni jikelele ekubangeleni ubugoga emhlabeni, njalo singesesibili ekubangeleni ukulahlekelwa ngumphefumulo. Khona siyisifo esilakho ukuvikeleka. Abenhlanganiso bono ngezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, bathi isilinganiso sengozi yokuhlaselwa i-stroke singehliswa kakhulu nxa abantu bengalondoloza impilakahle yabo ngokulandela isiqondiso ezithile ezinjengokutshiyana lomkhuba wokubhema igwayi, ukwehlisa isilinganiso setshwayi ekudleni, ukwengezelela ke izithelo lembhida ekudleni, lokuphatheka kumisebenzi yokuqinisa umzimba ama-exercises. Umsekeli kamongameli ongwe njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga utshele intatheli zindaba emkhosini wokwamukela izimota zabagulayo ama-ambulances ngeviki edlulileyo ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kohlelo lokulungisisa ezempilakahle elizweni oluza kwenza ukuba kube lula ukuthi umuntu wonke afinyelele elizweni ezempilakahle kalula. Olulesihloko esithi accessibility and affordability of health to all. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu ele Mighty Warriors seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka weCOSAFA Senior Women's Championship ngemva kokunqotshwa ngele Botswana izolo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanye liqembu leBotswana emdlalweni wokugcina wesibaya sikaGroup C okuyimpumela etsho ukuba iqembu leBotswana yilo eselithole ilungelo elokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Ama-Mighty Warriors anqotshwe ngempumela efanayo emdlalweni wawo wakuqala kumncintiswano walonyaka lapho adliwe khona 1 kanye liqembu leTanzania. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo leTanzania, umqeqeshi weqembu lama-Mighty Warriors uSithethelelwe Spanda uthe yena impumela le iyisibonelo sokuba kabalungiselelanga ngemfanelo ukuyaphatheka kumidlalo yeCOSAFA ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
Even after confirmation of participation, we still don't know.
Kuthe lalo basekusaziwa ukuba sizaphatheka kulomncintiswano kube nzima ukuba siqale amalungiselelo ngenxa ye-lockdown. Lokhu kudale ukuba siphuze ukuqala ukuzilolonga silungiselela ukuzodlala kulomncintiswano. Ngibatshayela ihlombe abadlali bami ngendlela abazame ngamandla wonke, kodwa okusalayo kumele umdlali abe esimeni esilungileyo emzimbeni ukuze adlale kuhle.
Intatheli zindaba yezemidlalo Washington Sibanda uthi yena kusiya ngaye aluba vele ilizwe leZimbabwe kalihambisanga qembu kuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA walonyaka.
Umncintiswano weCOSAFA walonyaka kungumncintiswano obuye ngesikhathi esincele kakhulu. Ngakho-ke mina ngokubona kwami bekungaba ngcono nje ngabe nje kulo mncintiswano walonyaka sicelile ukubana siphunyuzwe singabe leqembu elisimelayo ngoba-ke besingazilungiselelanga okubanzi. Lokhu siyakubona ngendlela esidlala ngakhona ukubana hayi asizilolonganga ukufika ebangeni lokubana singakwanisa ukubana siphatheke kulo mncintiswano walonyaka.
Impumela yemidlalo edlalwe liqembu leMighty Warriors ingabe ingathokozisi, kodwa umqeqeqeshi uSibanda uthi umlando abawuphiwe inhlanganiso yekhokhela yezomdlalo wenguquko leZimbabwe eZimbabwe Football Association izifa yikuba balungiselele ikusasa yeqembu.
It's about the objectives of the
okunye kuya ngokuthi inhloso yenhlanganiso yokhokhela yezomdlalo wenguqu yikuyini kulo mncintiswano. Ngoba kwesinye isikhathi sidlala silandela ukuba kuyini okuhloswe inkokheli yezomdlalo elizweni. Lapha siphiwe umlando ukuba sihlanganise abasakhulayo labalesikhathi eside bedlala kuqembu lesizwe.
Umncintiswano weCOSAFA Senior Women's Championship uqhutshwa kanye lo mncintiswano wamankazana aleminyaka engaphansi kwe-10 lesikhombisa, njalo iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-7 kanye emdlalweni walo wakuqala ngolwesihlanu kwathi ngensonto linqobe leComoros nge-3-2. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Abaseduze lomongameli Donald Trump weleMelika babikwa bemkhuthaza ukuthi emukele ukuthi unqotshiwe kukhetho lanxa yena esemba phansi esithi hatshi kayindawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo nguChris Gande ngisitha sidibanele ngo-7:30 ntambama kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.